inhlanganiso yamazwe wonke jikelele ezempilakahle eWorld Health Organization ithi umkhuhlane wehepatitis B uthelelwana ngendlela ezitshiyeneyo ezigoqela umama othelela umntwana ebeletha ekusetshenzisweni kwegazi emacansini, ukuhlatshwa ngamajekiseni uma umuntu ethatha izidakamizwa, ukusikwa ngamareza lokunye. I-WHO ithi umkhuhlane lo ulakho ukubangela ukulimala kwesibindi esingaba lo mkhuhlane wemvukuzane. Kodwa ithi i-hepatitis B ilakho ukwelapheka ingaphangiselwa. Kwele Zimbabwe akwaziwa ukuba umkhuhlane lo umemetheka kanganani loba kulabanye abantu abawugulayo. Udokotela Matthews Siyamchembu, umqondisi wogatsha lukahulumende olwezempilakahle esigabeni seMathebeleland North, uchasisa ngembangela yomkhuhlane lo.
Umkhuhlane ohlasela isibindi, umkhuhlane obangelwa igciwane yivirus.
Umongi uMnumzana Mbonisi Dube uthi kulezibonakaliso eziningi zomkhuhlane wehepatitis B.
Izibonakaliso zehepatitis zingagoqela ukuluza iappetite, umuntu angafuni ukudla, ahlanze, azizwa diniwe, umzimba ungatshisa, kungaba lobuhlungu esiswini ikakhulu ku-upper right quadrant, ikakhulu kungxenye yesandla sokudla ngoba yikho lapho kuhleli khona isibindi. Okunye umuntu engaba le-ascites, lokho kuyikugcwala kwamanzi esiswini. Okunye isibonakaliso ukuthi umuntu engabe le-hepatitis kumbe umkhuhlane wesibindi ijondisi, okutsho ukutshintsha kwembala wamehlo lolimi lesikhumba kusiba yiyelo, lokhu kubangelwa ukuthi inyongo kayisakhithwa kuhle esibindini.
Udube uthi umkhuhlane we-hepatitis uyavikeleka.
Singayivikela ngokungasheyi into ezishapu khonokho bese kutsho ukuthi ezinjengamanariti, uma usiyafaka i-tattoo, make sure ukuthi inariti entsha esebenza kuwe. And kulaba abasebenzi abahlaba ama-drugs, sithi vele umuntu engahlaba ama-drugs ngoba wona alungana.
Unkosikazi Methembe Chuma, umhlali wakoBulawayo owake wondla isihlobo esile-hepatitis B, uthi okuqakatheke kakhulu yikubona odokotela kusasemasinyane kanye lokuhlanzeka ukuze kungamemetheki.
Ukuhlala lomuntu ole-hepatitis B kunzima ngoba kuningi okuyabe kumele kunanzelelwe ekumongeni ukuze umkhuhlane ungamametheki emulini yonke. Kodwa engakunanzelelayo ekuhlaleni lomuntu lowo yikuthi kumele aye kudokotela kusasemasinyane.
I-WHO ithi emhlabeni wonke jikelele ngomnyaka ka-2022 abantu abedlula izigidi ezingamakhulu amabili lamatshumi amahlanu, i-254 million, babanjwa ngumkhuhlane lo, kwathi abedlula isigidi i-1.2 million babulawa yi-hepatitis B. Ngimele i-Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.